Job Scala bambophila izolo engulawyer emelu Hopewell Chingono.
Okwamanje ungaphi uJob Scala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi i-Herald lama-ZBC abakhonru bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Scala bayamhlukuluza, bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu ekhothi njalo ungu-vice chairman wephathi yethu i-MDC Alliance.
Baxotshana lo Sikhala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba, abantwana bonke baza kuyisaba, yikho into abayenzayo. Kodwa lokhu akusoze kusinqabele ukukhula, abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izano i-MDC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokhu sikhankasa silandela imitho efakwa i-constitution yeZimbabwe.